ngivele siphambana lombono we-IMF kudingi World Bank ngezicebiso abazinika amazwe e-Afrika. Sivele ISAP i-Structure Adjustment Programs lana isicho ukuthi wona qumanini lokho lenze lokho lalokho kazange kusincedise sikubone kusithathela imisebenzi kakhulu thina izisebenzi sikhangelane lodubo lwezisebenzi zikahulumende sibone ngani i-IMF unxa inika imbono yabo kumbe icebiso zabo ungani zikhangelele isayidi eyodwa kunengi uhulumende ongakwenza ukuthi akuze agcine imali sibone babakhulumi ngakho lokho iminyaka emithathu le edlulileyo ama-ministers sethole imota zabantathu.
Isebenzi zikahulumende yizo eziningi. Kungaphi lapho uhulumende angaquma khona indleko?
Zabaningi siyakwazi ukuthi uhulumende ulama-ghost workers, ulabantu akungafanelanga bebekhona emsebenzini, kumbe sithi bakhona bona bengekho. Izindaba esikhangela ukuthi aluba kuthiwa yena uhulumende engathathi amacebiso kuncitsha laba abakhona imali. But akhangela udubo lolo ukuthi laba bantu abachatshiweyo bengabonakala ukuthi ngobani. Kungenziwani ngakho imali ezingagcinwa. Kodwa emfuna ukuqakathekiswa ukuthi nxa sikhangela iholo lezisebenzi kahulumende, ziphansi okumangalisayo. Nxa suzathexa ama-allowances, ama-allowances yiwo azama ukuthi nje angavala i-gap, isibanga leso sivulwe ngokuba leholo eliphansi. Sibone ngani naso umbono kumbe isicebiso esihle aluba kuthiwa kona izisebenzi kahulumende zihola imali ephezulu kwalokho esikubiza sithi i-poverty datum line, besithe khona i-taxi kayiqalisele kulo muntu ohola phezulu kwe-PDL.